Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umkhuhlane wenkukhu ohlasele eZimbabwe usuqhamuke kweSouth Africa. Kukhitshwa abafundela ubudokotela ezindlini abahlala khona eCollegeini leUniversity of Zimbabwe kulandela ukutshengisela kwabo bekhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Inkampani yeZimbabwe ithenga indizamtshina ezindala kweleMalaysia. Lokhu kuzanceda na eZimbabwe ukuthi lithuthukise umnotho walo. Ngolesithathu zaxoxa lamalunga eqembu labaculi ele insingizi abahlabela okumangalisayo abazabe bese-Washington DC okwesikhatshana. Ulive-Doc kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokwenzakala eCollegeini leUniversity of Zimbabwe lapho abafundela ubudokotela abatshengisela khona bekhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Ngubani okumele ahlawulele izifundi imali yemfundo? Thumelani imlayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001 202 465 0318. Nzaphinda njalo 001 202 465 0318, kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM, 4930 6065 15460, laku 13860 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.